Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lingalivuka njani izulu kandaba ulamukela emsakazweni we Studio 7 ngomvulo mhlazi ku 6 Ntulikazi 2020 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ugatsha lwezempila kahle luthi kulaba lithumi lathoba milo mbili 18 abatholakale belegcikwane le coronavirus izolo. Osekukhweze inani labalegcikwane elizweni lafika ku 716.
Nxa sikhangela inani labantu ababanjwe ngumkhuhlane we-COVID-19 through local transmission lincane kulabantu ababanjwe ngulo mkhuhlane bevela phandle kwelizwe. So asiqaleni nge-domestic tourism.
Isize yavezwa imbangela yohudo osolubulele abantu abedlula ithumi elokitshini leluveve kobulawayo.
Impompi yengcekeza lempompi yamanzi kwaba lokuhlangana okubangela ukuthi abantu bathi nxa bevula izimpompi zabo ezindlini eluveve bathola ukuthi sokuphuma ingcekeza esambuzini kuphinde kuphume lamathishu.
Umkhankaso wokutshengisela ngenjongo yokususa umongameli Emmerson Mnangagwa esihlalweni ekupheleni kwenyanga yonale uyagxila uxhaswa inkokeli yamabandla ezombusazwe.
Umkhankaso wethu ukuthi abantu batshengisele uhamba kuhle kakhulu njengoba ubona ilizwe lonke selivuvutha wonke umuntu uyasabela.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni we Studio 7. Njalo zempila kahle luthi kulaba lithumi lathoba mina mbili 18 abatholakale belegcikwane le coronavirus izolo. Osekukhweze inani labalegcikwane elizweni lafika ku 716. Lolu gatsha lubike njalo ukuthi izolo kulabantu abedlula inkulungwane eyodwa elamakhulu amane 1426 abahloliweyo ukuthi bengaba belegcikwane leli kumbe hatshi. Kunjalo nje uhulumende usebike ukuba kusukela kusasa impophoma zamanzi eVictoria Falls zizavulelwa izethekeleli. Uhulumende uthi njengoba indizamchina ezivela kwamanye amazwe zingakavunyelwa ukuphapha zivela emazweni amanengi kukhangelelwe ukuthi izethekeleli ezizabukela lezimpophoma izizalwane zeZimbabwe. Sixoxe losebenza edolobheni leVictoria Falls esenza umsebenzi wokwethekelelwa kwelizwe umnumzana Ephias Mambume njalo ongukansila waleli dolobho. Saqala ngokumbuza ukuthi njengoba ifolosi isivulwa akwesatshelwa na ukuthi igcikwane le-coronavirus lizamemetheka na.
Gande, angeke ngitsho ukuthi isinqumo sokuvulelwa kwezethekeleli sithethwe ngesikhathi esifaneleyo kumbe esingafanelanga. Ngani ngisitsho njalo? Mbona ingqondo ekhona lapha kumbe umqondo okhona okahulumende ngokuthi asiqaleni nge-domestic tourism. Nxa sikhangela inani labantu ababanjwe ngumkhuhlane we-COVID-19 through local transmission lincane kulabantu ababanjwe ngulo mkhuhlane bevela phandle kwelizwe. So asiqaleni nge-domestic tourism siboneke ukuthi izasifikisa ngaphi njalo siyabe sinanzelela izinqumo zonke esiziphiwa yi-World Health Organization.
Bona umumo unjani khona ngapho edolobheni le-Victoria Falls njengoba sisazi ukuthi inengi lisebenza emahoteleni wona kade engasela abethekelelayo. Ungasitshela ukuthi umumo unjani?
Nxa sikhangela kwamanye amazwe ikakhulu iSouth Africa bese sisizwa kuthiwa bebejonge ukuvula ama-border abo mhlaka 15 kuyona linyanga. Kodwa-ke engxenye ngenxa yokukhwela kwama-cases of abantu ababanjwe ngumkhuhlane we-COVID kwele South Africa engxenye kuzafosa i-government yabo ukuthi yenze i-rethink ukuvula ama-borders. Tina njenge Zimbabwe mbona si right ukuthi sivulele i domestic tourism kusicho ukuthi sivulela nje abantu abaya beselizweni kungavulwa ngama border ukuthi abantu becaphe bevela kwamayamazwe bezosetheke bezosivakatshela uhlupho esiba lalo kakhulu gande njenge Zimbabwe ilizwe elibuswa ngabantu abangela idea ngokuthi ilizwe libuswa njani yikuthi kathesi nga ungakhangela akula fuel so abantu even belesifiso sokuthi bafuna ukuvakatshela indawo zokuthi bezilibazisa abasoze bekwanisa ukutravela ngenxa yokuswelakala kwamafutha ezimoto so isifiso singaba khona kodwa indleko zokuthi abantu bavakashele indawo abazifisayo ngokunengi babo kuvinjwa ukuthi umkhonomo wethu ufile ulele phansi vele
zona izethekeleli ezivela elizweni libona zizabuya ngobunengi na nxa sikhangela ukubana indiza mchina eziningi azikaqalisi ukuphapha zingena elizweni
Isimo sibi gande isimo sibi kakhulu ibhejuli tshekile iVictoria Falls isinje ngendawo leyana okuthiwa ngesiNgisi iGhost Town njengoba ujilo ukuthi iningi labantu abahlala kwele Victoria Falls bebesebenza emahoteleni lakuma companies that are involved in tourism so ngenxa yokuvalwa kwetourism kungasela lutho indawo yethu nje abantu badubeke kakhulu badubeka basebunzimeni
umnumzana Ephias Mambume ngosebenza edolobheni le Victoria Falls esenza umsebenzi wokwethekelelwa kwelizwe njalo engukansela waleli dolobho Ukulumende useze waveza imbangela isihudo esesibulele abantu abedlula ichumi kobulawayo. Umphathi ntambo wezabelo umnumzana July Moyo utshele iphephandaba leSunday News ukuthi amanzi elokitshi leluveve atholakale engcolile ngoba impompi zamanzi okunatha zahlangana lempompi zezambuzi. Abantu banatha amanzi lawa abanye bagula. Umoyo uthi sokubhubhe abantu abalichumi lantathu 13 lanxa ezinye izakhamizi ezitshele Studio 7 ukuthi kulakho ukuthi abantu ababhubhileyo bengedlula lelo nani. Sixoxe lesiphathamandla senhlanganiso elwela ilungelo lezakhamizi eBulawayo Progressive Residents Association umnumzana Thembelani Dube ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Thina njengabahlali bakobulawayo siyinhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association sikhathazekile kakhulu ngembiko eveza ukuba impompi yengcekeza lempompi yamanzi kwaba lokuhlangana okubangela ukuthi abantu bathi nxa bevula izimpompi zabo ezindlini eluveve bathola ukuthi sokuphuma ingcekeza esambuzini kuphinde kuphume la ma-tissue. Khona kuyana kithi sikuthatha njenge-negligence eyenziwa ngulowo kumbe yiyo yona ikhansili. Ngoba yiyo lomlando wokuthi inika abantu amanzi ahlanzekileyo.
Sizwa kuthiwa njengenhlanganiso selisuse udaba elaluluhambise emthethwandaba phezu kokungcola kwamanzi wona la asebangele ukubhubha kwabantu. Usitshela ukuthi udaba lolu alusoze lulubisele emthethwandaba njalo kuyini okubangela ukuthi lilususe.
Ekuqaleni vele injongo yethu yokuhambisa indaba le emthethwandaba kwakuyisukuthi sifuna ukubophisa council phese. Esasikufuna ukuthi i-council yedolobha lakobulawayo isinike information ngalokho kwenzakalayo ngodaba loluveve. Ngoba unanzelela ukuthi bebengaphumela egcekeni, bebengantu abafuna ukuvika ngokuthi abantu bangamachapa kabagezisa amabhakede abo. Thina ikwathi sikusola khona kanjani. So information ke amaloya ethu aseyiphiwe ngamaloya e-counseling. Konokana kutshengisela ukuthi udaba lwethu esasiluhambisile ngaphambilini emthethweni injongo yakhona okwakuyingqikithi yokuhambisa lolo daba isifezekile ngoba information kumbe ulwazi esasiludinga sesilutholile. Ngokunjalo ke sesizalugcubungula silucwaninge lolu lwazi esilutholileyo sibe sesibona ukuthi kusiyaphambili senza njani. Nxa kumele ukuthi sibuyele court emthethwandaba soye siyekele ukubuyela, kodwa kathesi ke sisaphezu kokucubungula impumela abayiyo abasinike yona.
Okwakathesi isimo sona sinjani esamanzi wona la eluveve? Bakhona yini abalokhu beguliswa yiwo amanzi la?
Ye, basakhona abantu abagulayo ngokungananzela inani eselithela athendwa liguliswa yilo mkhuhlane liyadlula ku 1700. Njalo abantu asebebhubhile badlula ichumi, actually balichumi lantathu. So ngokunjalo ke singeke sithi ukuthi abantu udubo soludlulile, udubo lusesekhona ngoba abantu abathola lo mkhuhlane kabakasili bonke. Kodwa sibe sesithi ukuthi siyakunanzelela ukuthi kunganthwa iCity Council sigijimile yaphansi khona ngalesithemba kuyalungiswa ukuze abantu bangaqhubeki belokhu bethola amanzi angcolileyo. Njalo kunye sikunanzelayo ukuthi banenge abantu lezinhlanganiso asebezinikele ukuthi bayekuhambisa amanzi ahlanzekile eluveve. Abanye ngabathenga amanzi bancedise khona ngaleluveve, amatanki atshiyeneyo ahanjiswe eluveve, izinhlanganiso ezitshiyeneyo, labantu abalothando lokubona abantu beluveve besila kule ingozi sebencedisile kakhulu ngokuhamba kuground bayancedisa ngamanzi ahlanzekileyo bowathenga boyathengela izakhamizi zeluveve. So ngokunjalo ke silethemba ukuthi izakhamizi zeluveve okwakhathesi sezisenelisa ukuthi thola amanzi ahlanzekileyo, kodwa kasitsho ukuthi soku 100% sure, sitsho ngoba kulabantu abancedisayo ukuthi banikeze izakhamizi eluveve amanzi ahlanzekileyo. Njalo silethemba lokuba nkansili njengoba sibona ukuthi abantu sebeyiqaphe ngeso lokhozi, silethemba ke isigijima la isenza imizamo ethile ezenza ukuthi abantu bathole amanzi ahlanzekileyo.
Umnumzana Thembelani Dube isiphathamandla senhlanganiso elwela ilungelo lezakhamizi eyabulawayo Progressive Residents Association ubexoxa ecingweni leStudio 7 ekobulawayo. Umkhankaso wokususa umongameli Emmerson Mnangagwa esihlalweni kumbe ukumbamba ngamandla ukuthi alungisise umumo wezomnotho elizwe osuye nganxele ukhangelelwe mhlaka 31 kuyona le inyanga usugxilile. Lokhu kulandela uchaswa okwenziwe lomkhankaso yinkokheli yamabandla aphikisayo layo ethi kumele kutshengiselwe. Inkokheli esisekele lomkhankaso ibalisa mnumzana Nelson Chamisa, umkhokheli webandla le-MDC Alliance. Umkhokheli we-Transform Zimbabwe mnumzana Jacob Ngarivume. Umnumzana Noah Manyika okhokhela ibandla le-Build Zimbabwe, lo mnumzana Nkosana Moyo okhokhela ibandla le-APA. Sixoxele isikhulumeli senhlanganiso yetajamuka sesijikile umnumzana Promise Mkhwananzi ongomunye wabakhuthaza ukutshengisela.
Umkhankaso wethu ukuthi abantu batshengisele uhamba kuhle kakhulu njengoba ubona ilizwe lonke selivuvutha, wonke umuntu uyasabela sekutshengiselwa kwakhona njengokukhuluma esakwenzayo. Akufuzanga kuhleleka, kufuzanga ukuthi uyinkulelanga linje, wonke amalanga azabe ngamalanga okutshengisela uhulumende kaMnangagwa azahambe.
Siyabona ukubana kulenhlanganiso ezibizele ukutshengisela mhlaka 31 wayona linyanga. Lina lani liyingxenye yabo na?
Thina siyingxenye yabo bonke ababizele ukuthi kutshengiselwe eZimbabwe njengokukhuluma kwenziwe ngumongameli we-MDC Alliance ubaba uNelson Chamisa ukuthi lilima, ukulungisa ilizwe lilima. So akulandaba ukuthi lima libizwe mbane, silongeze ilima libiziwe sizahamba siyehlakulela ilizwe lethu leZimbabwe. Wonke umuntu ofuna ukutshengisela ngokuthula okusemthethweni ekhonona ngomumo womkhathi elizweni leZimbabwe siyamsekela njalo siyingxenye yakhe.
Umnumzana Promise Mkhwananzi isikhulumeli senhlanganiso yetajamuka sesijikile ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseHarare. Le balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lesizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu be-internet leNewZimbabwe.com lithi umkhokheli webandla le-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa wazise umhlangano owenzwe izolo eHarare ukuthi nxa kungaguqulwanga imithetho yezokhetho akusoze kube lokhetho ngomnyaka ka-2023. Iphephandaba leChronicle lithi amahotela lendawo zokudlela aseqale umsebenzi kulandela ukwekethiswa kwemigoqo yokuvimba igcikwane leCoronavirus. Kodwa kumele lezindawo zigeziswe okuzwayo ukuze leli gcikwane lingamemetheki. Ngesizwe amazwi enu lina balaleli bethu kumlayezo eliyithumele nge-WhatsApp.
Sanibonani, sanibonani bani landeli be Studio 7. Ngiyalibingelela nonke kawufela. Yeah, okhulumayo lichagwane elikhulu uncube omkhulu. Yeah, ngikhuluma kwele South Africa eJohannesburg ngokusebenza ngokuhlala ngise Plumtree khona lempela kwamakhulela. Yeah, yazi nginesimanga lana manje, kanti ngizokuthiwa khona abantu abafunyanwa benaleli gciwane le-corona ngabantu abavela kwamanye amazwe yibo ababanjwa lo mkhuhlane ngoba betholakala wona bekwarantile. Ngingazi-ke ukuthi khona kanti labo abavele bekhona ekhaya bona bayakhona ukuthestwa na noma abathestwa na. So kungakuthi khona lapho angazi ukuthi kusetshenzwa kanjani. Ye, ngoba abantu nasekhaya khona phana kufanele ukuba bathestwe kubonakala ukuthi khona bayatholakala abanalo igciwane noma abakhona. Ngiyabonga, amen kuleyo ndawo.
Siyalibingelela basakazi, sibonga umsebenzi omkhulu eliwenzayo ngokusazisa indaba ezenzakala elizweni. Mina ngu-Alec Nyathi okhulumayo, ngise-South Africa, ngwekheze eNtshelanyembe. Umbuzo wami nayo ukuthi balungiselelo bani asebewenzile kumbe abawenzayo ukuhlanza izikolo nemithi nama-sanitization abantwana nama-mask nakho konke angakanani lawo malungiselelo, ngoba iluvalo lwethu lolo ukuthi abantwana bakhuseleke kangakanani. Ngiyabonga.
Ngiyalibingelela basazi bami be-Studio 7. Hayi, thina siyaphila. Ndiyazi enye into iyayangisa and eyithelela inhloni, uzisiwa le nhloni ngento ezikhulunywa ngophugeni lawo. So uthi uyakhuluma khona badliwa bona bazange bazuze lutho ngitsho. Owabenza bangabi khona embusweni anti ukuthi badliwa, njalo bona babevotelwa bebodwa lo president wakwenu uThokozane lo, kathi kuShamisa udingani. Akusela enye into ngitsho engakhulunywa ngaphandle kwaShamisa. Kathi anti ngabe balungisa ilizwe elifayo lobusela bonke lobo obugcweleyo, bathiyane lo Shamisa, bafunani kuShamisa. UShamisa thina kasimlahle samvotelayo, siza kufa laye kubomvu kumnyama. Sazibona babelokhu bebhizi esenzela ukunika izandla ilokhuzeni ye-MDC. Manje akhohlaphindi uThokozane kahamba ayekufaka channel. Lina libona umuntu ogela ibhibho yena engumuntu ongumfazi ngaba ngupresidenti omele ilizwe, umuntu oyenyanye kanjalo, kahambe kachana la.
Siyalibingelela basakazi be-Studio 7, silifisela impilo ende, sithi phathani kuhle umsebenzi wenu. Mina nzama ukuphendula ngiqondisa lubaba othi yena uChamisa ubiza ama-sanctions. Umuntu mangazi akukhuluma kungcono athule, ngoba thina abalandeli bakaChamisa asivela ngesinyikinyiki. Xa ungukamakhuphe ngoba nenhloni, ngoba umakhuphe usetontsha ama-MPs e-alliance esithi ngawakhe. Wo umuntu akazinuka amakhwapha angazasekela into engaqondile etshontsha amavoti abantu. Thina angeke sijike kuChamisa, siyaphambili ngoChamisa noma sekumnyama sokuthi Dagon Blue, asitshintshi, asiyengwa, njalo asisaduhiswa. Akusena muntu ongahlaniphanga ongafundanga ngepolitiki zezibakhe. Sithi phambili Chamisa, Chamisa hoye, kuze kube laphakathi, kuze kuyevalwa, asitshintshi.
Linjani basakazi? Hayi, ngiyabonga. Mina engikutshoyo kuphela yikuthi hayi, ibhatshi kalihlohlo. Asisafuni ukubuswa ngabantu besishoneni. Abantu besishoneni sebebuse kakhulu, bayehluleka ukukhokhela abantu. I-corruption kibo ngoba bona bahlohlana bodwa emsebenzini, ake kubuso omunye umhlobo. UChamisa laye vele lishona, abantu besishoneni babulalile, silizwe lari-right leli. baqalisa into zabo ze corruption ake kubusa omunye umhlobo ke kuma ukubusa abantu besishoneni lo babothi yena uchamisa tribalism asikhulumi nge tribalism indaba kungakaze kubusa omunye umhlobo amashona you are le tribalism ake kubusa omunye umhlobo bakithi kumbe ilizwe liqunywe phakathi abantu besishoneni yiba behlule ukubusa yikho kwenzakalayo ngiyabona
Sanibonani, sanibonani banilandeli be Studio 7 ngiyalibingelela nonke kawufela yeah okhulumayo lichagwane elikhulu uncube omkhulu yeah ngikhuluma kwele South Africa eJohannesburg ngokusebenza ngokuhlala ngise Plumtree khona lempela kwamakhulela yeah yazi nginesimanga lana manje kanti ngizokuthola kona abantu abafunyana benaleli gciwane le corona ngabantu abavela kwamanyamazwe yibo abanjwa lomkhuhlane ngoba betholakala wona bequarantile ngingazi ke ukuthi khona kanti labo abavele bekhona ekhaya bona bayakhona ukutestwa na noma abatestwa na so kungakuthi khona lapho angazi ukuthi kusetshenzwa kanjani yeah ngoba abantu nasekhaya khona phana kufanele ukuba batestwe kubonakala ukuthi khona bayatholakala abadala igciwane noma abakhona ngiyabonga amen kuleyo ndaba
livuka njani basakazi baka Studio 7 yimi ukhuthe ngingapha entabazinduna ngithanda ukuthi ngithi ubaba lowu okhuluma ngokuthi endlini yakhe ulabantu abangu-9 abangeke bavotela uChamisa ngithanda ukuthi ngithi baba uthethe isikhathi eside kakhulu ukukhuluma into engazwakaliyo ibandla likaChamisa wasekelwa ngabantu abadlula i-2 million ngaphandle kwakho labantu bakhe abangu-9 ubaba uChamisa akasoze adilike ngokuthi wena labantu bakhe abangu-9 alisoze limvotele hamba uyovotela umthwakazi njengokutsho kwakho njengoba nosithi wena uphuthi phambili lo mqondisi thina sithi phambili lo Chamisa tshete uthanda ungafuni nguye umuntu ozakhulula isizwe lokho okuchoyo wena ukuthi ufuna i-9 city elazithenjiswayo zazithenjiswe izabhu ayikhona umqondisi so khohlwa umuntu kaNkuluNkulu ukuthi usitshele ngokuthi thina sibe ne-tribalism njengawe silandele lokho elithi lifuna ukudabula ilizwe phakathi ivele iZimbabwe yethu incinyane kangaka lithi liquma phakathi njani thina esikuchoyo sifuna umuntu oza kwenza ilizwe lithuthuke onjengoChamisa lo ongamfuniyo thina sithi Chamisa chete ufuna ungafuni sithi chisa mpama isa thina esikuchothozayo izani PF lo makhuphe wakho uthi waye nguvice president kaTswangirai siyakwazi ukuthi uChamisa wafa kwaTswangirai ngesizathu sokuthi umakhuphe wayethena ufuna imali ngala ndaba leto zepolitics siyakwazi konke khonoko uTswangirai emkhuzu umakhuphe emtshela ukuthi uzathi ufuna imali njani ufuna ukusibulalisa ngabantu thina sifuna abantu baphume enkingeni yezani PF uthi awulandaba ufuna imali yiko kwafa kuChamisa wena makhuphe sithi phansi lawe lo Douglas Munzura wakho lo mnangagwa wenu na sithi phambili lo Chamisa chete mdala wabantu abangu-9 Chamisa chete le 9 yakho sala lendlu yakho
siyalibingelela basakazi sibonga umsebenzi omkhulu elwenzayo ngokusazisa indaba ezenzakala elizweni mina ngu-Alec Nyathi okhulumayo ngise-South Africa ngowekheze eNtshelanyembe umbuzo wami nayo ukuthi balungiselelo bani asebewenzile kumbe abawenzayo ukuhlanza izikolo nemithi nama-sanitization abantwana nama-mask nakho konke angakanani ndawo malungiselelo ngoba iluvalo lwethu lolo ukuthi abantwana bakhuseleke kangakanani ngiyabonga
ngiyalibingelela basakazi ku-Studio 7 kanye nje lonke balaleli be-Studio 7 igama lami ngu-Khawude Mncube ngisesiqintini sempani siphakathi kokuxoxisana ngodaba lolo lokuthi sizivikela njani kumkhuhlane we-COVID-19 njengoba usala ukhuphuka elizweni uqansa usiya phezulu kunzima silandela zona izixwayiso esizixwayiswayo kuma-wireless emaredweni lapha silandela khona kokuthiwe yihulumende kodwa inkinga esilayo eyikakhulu thina esisemaphandleni ikakhulu kulo mhlobo lo wasemandebeleni hhayi ubi ngoba umkhuhlane lobonakala ukuthi uqina ngamandla emqandeni pho iphango elingapha kulesomiso esikhulu okokuthi nxa ungahlasela hhayi kubi kakhulu sibile kungaba lo kubhubha sibile kwabantu okunye okuphindiweyo ye ngizokuthi mina ngowami umbono njalo Aluba lezikolo lezi zaniswa ikakhulu labo abantwana abaphansi uqalisele ngo grade 7 kusiya phezulu. Bebone kumnyaka ozayo ngoba ukuhlangana kwabo njalo lo uba lomkhuhlane usanda elizweni kungadala ukubana ngapha esigabeni esiyisona esingalakho ukwedlulisa umqando ukudla. Hayi, uhlasele ngamandla ngoba kubi sibili sikhuluma kunjena nje kubi kubi bangafiki.
Ngamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele wona ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Isikhangele esivela ngapha kwele Melika. Ngomgqibelo bekulikhefu lokunanza uzibuse wele Melika okubangele ukuthi izizalwane zalelo lizwe zivakatshelane zijabulela leli langa. Kodwa kwesatshelwa ukuthi kungaba kubangele ukukhwela kwenani labalegcikwane le-coronavirus. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika eWashington State, unkosikazi Priscilla Ndlovu. Saqala ngokumbuza ukuthi kunjani lapho akhona.
Igcikwane le-corona ngapha eWashington State selizwakala liphenduka kwezinye indawo. Abantu abatestwayo balokhu betholakala belalo igcikwane lelo lilokhu liphindaphinda liphenduka. Kodwa ukuvulwa lapha babevula kuchiyana ngokuthi icounty lama infections angakanani. Njenge-King County lapha esikhona awutshintshanga lutho, indawo zilokhu zivaliwe, indawo zokudlela azivulwanga, ezokunathela, izitolo zivuliwe, sezile maviki amabili zivuliwe. Kodwa ukungena kwakhona lingena lilayina phandle, bebala ukuthi esitolo kulabantu abangayo kumele luthi abanye baphume. La mabhasi nje i-public transport lokungabi khona njengendlela eyayingayo, njalo abantu bayabalwa ukuthi abangena ebhasini bangakanani. Imisebenzi silokhu sisebenzela ezindlini singazi ukuthi kuzaze kube nini. Kodwa ukhanya ngani usebenzele ezindlini kuloko kuqhubekela phambili ngoba asikavuli nje.
Bayahamba yini abantu emsebenzini, ezikolo kumbe ezokuzijabulisa ezifana lamabhawa lokuyabukela amabhayisikopu?
Izikolo lapha azikavulwa ngoba kathe sivele isikhathi sokuthi izikolo zivaliwe, bezizavulwa nje ngenyanga elandelayo August, ezinye ngoSeptember. Basabalisa ukuthi izikolo zizavulwa kumbe kasoze zivulwe. Akukezwakali lokhu njengoba nje izolo beselebrate i-independence July 4th, amabhicha bevaliwe, abantu bebeselebrethele ezindlini, amabhayisikopo kawakavulwa, amabhawa kwezinye indawo amanye amadolobhu asevuliwe kodwa kwezinye indawo akukavulwa. Izinto zakhona zihamba nje kancinyane kancinyane ukuthi bakhangele ukuthi umumo umi njani. So hayi, ukuvulwa lapha izindawo zivulwe kancinyane kancinyane nje, behamba benanzelela ukuthi benzeni.
Unkosikazi Priscilla Ndlovu, isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 esesigabeni seWashington State.
Sana buhlungu esigqibela uhlelo lwethulwa namhlanje.
Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje othi sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Ugatsha lwezempilakahle luthi kulabalitshumi lathoba minembili 18 abatholakale belegcikwane le-coronavirus izolo, osokukhweze inani labalegcikwane leli elizweni layafika ku-716. umkhankaso wokutshengisela ngenjongo yokususa umongameli Emmerson Mnangagwa esihlalweni ekupheleni kwenyanga uyagxila uxhaswa inkokheli yamabandla ezombusazwe. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguChris Gande.